So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele ithuba lokubonga u-Ivan Zininga osiphathele indaba ngolimi lwesiShona olamukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka-24 Nhlolanja 2023 ngugeyini wogumede Saidi. Endabeni zethu namhla impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia isifikise umnyaka kungelala zibonelo zokuba izaphela nini. Unkosikazi Joe Biden, umkamongameli weMelika, ufike kwele Kenya namhla kuhambo lwakhe lokwethekelela izwekazi le-Afrika oluqale kwele Namibia. Izakhamizi zemaphandleni ezabelweni ezishiyeneyo zithi sezidlela evalweni zisesabela umonakalo ongadalwa ingozi yezulu elilethwa yisivunguzane se-cyclone Freddy. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Namhla impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia ifikise umnyaka kungelala zibonelo zokuba izaphela nini. Impi le isidale inhlupho emazweni amaningi agoqela ele Zimbabwe okuvezwa ukuqansa kwentengo yokudla, eyamafutha, ezimota, imvundiso yefertilizer kanye lokuphazamisa izifundi ebezisemakolitshini alelo lizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezombusazwe abagoqela abebandla elibusayo eleZanu PF bathi bafisa ukuba ngabe iyaphela limpi ngoba isiphazamise abanengi umhlaba wonke jikelele hatshi kwele Ukraine kuphela. Umnumzana Belief Gawule isiphathamandla ebandleni leli ulandisa kabanzi ngalokho.
IRussia layo silabangani baya asebeyibona ukuthi hayi lapha isithelelwa ikakhulu iChina leNorth Korea. Zingangena iChina leNorth Korea lapha entweni leyi. Kuzagcina sokuphuma into esiyibala sithi yi-Third World War. I-Third World War iza kuba khona nxa into le ingasabanjwanga kahle. Kodwa-ke okukhona ukuthi kathesi sikhangelele ukuthi enxa mhlawumbe bona China bengancedisa ukutheni bekuthi kube le ceasefire kukhulunyiswane kuqedwe impi ye-Russia. Kodwa-ke okukhona ukuthi njalo ingozi yayo i-Third World War ingalumatha, ingaqala noma nini ngalesi sikhathi ngoba vele sokuyingamazwe alwisana lelizwe elilodwa eliyiRussia. IRussia abangani balo bazagcina sebethelela kwesokuvuka i-Third World War.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana uStalos Siziba, laye upha umbono webandla lakhe ngalempi.
Thina sikhangelele ukubana umhlaba wonke kube lokuthula, ikakhulu ke ubuzwanana phakathi kwamazwe ke awe Russia le-Ukraine ngenxa yokubana i-United Nations ilakho sobala okufanele kwenzakale ke uma amazwe amabili ehluphene kungabi lokuzwanana. So thina sibona ngani into eqakathekileyo yikubana ke kube lokukhulumisana ukuze kulungiswe udaba ke lwempi-ke ese-Ukraine le-Russia.
Ophatheke kwezokuhlaziya ezomnotho umnumzana Masimba Kuchera ulandisa ngosekuphazanyiswe yilempi eZimbabwe.
Ngathi mina impi yaseRussia le-Ukraine iba ngokuthi intengo yamafutha awe-petrol le-diesel aqonge kakhulu. Lapha eZimbabwe ongela amagetsi siyakwazi ukuthi ama-industry amaningi asebenzisa i-diesel nxa ungela amagetsi. So uqonga kwentengo leyo kwenza ukuthi intengo yezinto eziningi kakhulu layo ikhwele.
Ukuqhubeka kwayo limpi ukutshela uthi kuba nile ukusilela kwengqoloyi elizweni.
Kwaba lokungatholakali kwengqoloyi lapha eZimbabwe ngenxa yempi leyo ngoba siyakwazi ukuthi ingqoloyi eningi esiyisebenzisayo ikakhulu ekulungiseni isinkwa ivela khona ngale eRussia le-Ukraine. So ukungazwani kwabo kumbe impi leyo iba ngenjalo ukuthi singabi lengqolo eneleyo.
Lanxa umphathintambo wezokuthengiselana uDr. Sekhayinzenza enganelisanga ukusithumela amazwi akhe Uthi impilo yenze eZimbabwe ladinga ezinye indlela zokuzinakekela efana nokuzilimela ingqoloyi. Limpi yaphazamisa abafundi beZimbabwe abaningi ababefunda kwele Ukraine ngesikhathi iqala. Iningi labo babefundela ukuba ngodokotela omanjinela leminye imisebenzi eqakathekileyo. Imizamo yokukhulumisana lalaba bafundi yehlule. Oyedwa wabo ongathandanga ukubethwa ngegama loba ukuthathwa amazwi umane wathi sewasuka e-Ukraine. Lomsakazo kawenelisanga ukuzwa umbono kahulumende ngale impi njengoba umphathintambo wezobudlelwano namanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ethe uphathekile. Kodwa ngomnyaka odluleyo eZimbabwe livote liphikisa isinqumo se-United Nations sokuthi eRussia like limiswe ukuba lilunga lale inhlanganiso ngoba kuyilo elahlasela eUkraine. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zemaphandleni ezabelweni ezigoqela iMatabeleland South zithi sezidlela evalweni zisesabela umonakalo ongadalwa lizulwe lesiphepho ucyclone Freddy. I-cyclone Freddy esukele elwandle lwe-Indian Ocean yedlula eMadagascar leMozambique isiqonde eZimbabwe. Uhlangothi olupha usizo lapho kulo monakalo elizweni owe-civil protection lukhiphe umbiko luxwayisa uzulu ngo-cyclone Freddy. Umphathintambo wezokuthulwa kwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uthele intatheli izindaba ukuba uhulumende uselungise indawo ezixintini ezijiyeneyo lapho abantu abangayacatshisa khona amakhanda nxa bengahlaselwa lizulu leli. Kodwa abanye bathi kabakholwa ukuba uhulumende ulungisele okwaneleyo ukumelana lengozi engadalwa yileli zulu. Uhlangothi lwezomkhathi luthi ucyclone Freddy ulakho ukuhlasela ezabelweni ezinjengeMatabeleland South lezisempumalanga yelizwe. Uzulu ukhuthazwa ukuhamba ngonanzelelo ngoba lesi sivunguzane siza lomoya olosiqubu esifika amakhilomitha alikhulu lamathumi amabili ngehola 120 kilometers per hour. Unkosikazi Jill Biden ufike kwele Kenya namhla lapho amukelwe unkosikazi Rachel Ruto emagcekeni endizamchina eJomo Kenyatta International Airport. Iphephandaba leStandard libika ukuba unkosikazi Biden uzakwethekelela indawo ezimbalwa eziqhuba inhlelo ezisekelwa ngele Melika, njalo lezinye ezigoqela ezokutshayelana imali ukulondolozwa kwezemvelo labesifazane labatsha. Ufike kwele Kenya ngesikhathi amazwe asempumalanga kuzwekazi le-Africa ebhekane lendlala esabekayo. Ukhangelelwe ukuba uzaxoxa lomongameli William Ruto ngodaba lolu, njalo langobudlelwano belizwe lakhe lele Kenya. Uzakwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngomgqibelo. Unkosikazi Biden obekwele Namibia lapho ancome uhulumende kamongameli Hage Geingob ukhanya ethakazelela kakhulu ukulondolozwa kwelungelo loluntu langokuthuthukisa abesifazana lamankazana. Lokhu ngokwesithathu ukuba ethekelele kwele Kenya. Okwamanje ngokwakuqala ukufika kwakhe elizweni leli selokho kwabusa umkakhe umnumzana Joe Biden wele Melika. Omunye wabalandela uhambo lolu ngumnumzana Effie Dlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Uhambo luka First Lady weMelika luhle kakhulu, luqakathekile njalo. Angafika endaweni kwenza ukuthi amehlo omhlaba akhangele kulelo lizwe. Ngakho ke bekuzaba kuhle ngabe ufinyelele kwelaseZimbabwe. Kwavela kahle kamhlophe ukuthi kambe abantu amalungelo abomama, indlala lakho konke lokhu kuyisima kanjani. Bekuzanceda kakhulu. Kodwa njengoba kubuswa kabi kangaka eZimbabwe kungelabudlelwane leMelika, kwenze ukuthi angenelise ukuthi eze kwelaseZimbabwe. Kodwa bekuyabe kuyinto enhle kakhulu ngokuba bebeza bona lalabo abafuna ukuhlanyela izimali ukuthi nansi yandawo esingahlanyela khona izimali. Kodwa ke nxa ingavakatsheli izimbabwe ngabantu abalohlonze abanjengo First Lady weMelika, kwenza ukuthi izinto ezicakathekileyo zihlale zicathile. Ubeza khulisa i-terrorism, ubeza khulisa i-investment, ubeza khulisa njalo ubudlelwane ngendlela enkulu. Kucakathekileke ukuthi izimbabwe yakhe ubudlelwane lamazwe anjengaboMelika ukuze abantu abanjengabo umama uBiden bakwazi ukufinyelela kwase Zimbabwe noma bevela kuwapha amazwe, baphakamise indaba yeZimbabwe yaziwe ngumhlaba, ibukwe ngumhlaba, kundisolwe ilungiswe ngumhlaba kungakonakali kakhulu.
Baba Ncube, singathi uhambo lukankosikazi Biden lulakho yini ukuthi luveze ukuthi izwekazi le-Afrika libhekane lani?
Kakhulu uhambo luyancedisa kakhulu ukuthi abantu bangaphandle kwamazwe babe lolwazi lokuthi kwenzakalani ezwekazini le-Afrika, ikakhulu kulawo mazwe lapha azafinyelela khona, ngokuba lapha ahamba khona imisakazi yamlandela kuyo yonke indawo. Ngakho kuyakwazi ukuthi akhulise amalungelo abomama, akhulise amalungelo abantwana, akhulise amalungelo e-free and fair election, akhulise amalungelo okudla, akhulise njalo isimo selizwe, aveze lokho okuhluphayo lalokho abangabe sebekwenze kahle. Ngakho ke bekuzaba yinto enhle kakhulu ukuthi afinyelele elizweni elinjengale yaseZimbabwe, ngabe bekulobudlelwano obuhle obokuthi akwazi ukufinyelela khona, ngoba bebeza kwazi kangcono ngeZimbabwe, beza hamba lapha lalaphana, babona indlala, babona izinsizi, babona ukuthi bangancedisa ngayiphi indlela laba abafisa ukuncedisa, babone futhi lalaba abafuna ukuhlanyela izimali ukuthi bangahlanyela ngaphi. Kube sekubonakala njalo lapho okuphumelele khona nxa kule ndawo lapho eziphumelele khona, lanxa nje vele zingekho eZimbabwe indawo ongakhuluma ngazo ukuthi kule ntuthuko, ngoba izinto zime kabi kakhulu. Kodwa ukuhamba kwakhe, ukufinyelela kwakhe kuzwekazi le-Afrika kuyayinceda kakhulu i-Afrika. Isifiso yikuthi afinyelele emazweni amaningi kakhulu okwedlula la afike kuwo.
Umnumzana Sidlela Ncube ulwela ilungelo loluntu, ubexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF.
Khona vele nje kufuze ubana ngabe amazwe wonke adinga ukudlelana kulokudlwangudlwangu lobu obenzakalayo. Ngikhuluma kanje, so umbuso kababa uBiden usufuna ukuzidonsela esigabeni sokubana sigcina sisiba lombhuqazwe wamazwe wonke osithathu esubiza ngesiNgisi sithi World War III. Kwezinto ezingamelanga zikhwabithe zona lezi. IMelika njengoba iyi-super power njalo yona ithuthukile kakhulu, kumele ibe ngamanye amazwe adinga ukuhlanganisa abantu lokuhlalisana ngokuthula lokuhloniphana phansi lapha emhlabeni, ngoba yikho phela okudingekalayo ukubana sithuthuke, kube le mpumelelo i-development ibuya nxa kulokuthula lokuhloniphana lokuzwanana. Ike sukhala ukuthi ngabe vele bayakwenza.
Ye, nxa sikhangela baba Chuma, pho-ke ukubuya kukankosikazi Biden kuyaguqulani?
Ukubuya kukankosikazi uJill Biden e-Afrika ezokhangela, ngizwile ubani othi uzokhangela isimo sokudla ebantwini be-Afrika, inhlala kuhle yabantu, lento ezinjalo. Sekusithemba ke ukubana kona usezenza imizamo yokuthi kona i-America ibisusa izijeziso zama-sanctions emazweni anjengathi lapha eZimbabwe lamanye amazwe lapho abajezisa khona, ngoba kuyafanana izijeziso lezo ziyenza khonokhu abuye ezokhangela, ziyenza ubana ukudla kungeneli, ziyenza ubana umkonomo ungathuthuki, ziyenza ubana abantu behlale befuna ukudlongulana, okuyinto engamelanga yenzakale nxa kungabantu abathakazelela ukuthula lokuthuthuka. So akube yisifundo azabuyela laso sokubana ayotshela umkakhe uJoe Biden ukubana peace begins with you, peace begins with me, and peace begins with all of us. Kusitsho ubana kena ukuthula kuqala ngami, kuqala ngawe, kuqala ngabantu bonke sibambene.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZanu PF, ubexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kulandela ukunanzwa kosuku lwabatsha mhla ka 21 Nhlolanja, abenhlanganiso yamantombazana abephusheka Girl babelohlelo lokuthanyela belondoloza ukuhlanzeka esibhedlela sempilo kobulawayo. Abasakhulayo laba basebenze lezinye inhlanganiso zamantombazana bethanyela lokukoroba kuma ward okulaliswa izigulane, macenta phandle babutha lezibi kulesi sibhedlela. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usipha lolu daba.
Abephusheka Girl babambisane nenhlanganiso yabo ngene ze 24 Academy labe Green Earth Waste and Recycling bathiya isibhedlela sikhangeleka. Ukwazana makhosazana Ndiweni ngwephusheka Girl uchaza ngenhlanganiso yakhe.
Singabantu abatsha abale vision, singabantu abatsha abathandayo indawo lapha bakiyo. Sahlala phansi njengeqembu sabonisana ukuthi kungaphi lapho kulesidingo lokuthi singaphathisana kanjani. Sananzelelile ukuthi impilo isibhedlela esikhulu lapho abantu abaningi abavela endaweni ezijiyeneyo abalethwa khona nxa kuwukuthi sebethole iproblem engani inkulu ukhangelane lezempilakahle.
Uyaphambili egcizelela ukuthi inhlanganiso yakhe inenhlelo efuna ukuzenzela uZulu.
Siyafisa ukuthi every month kube lento esiyenzayo ebambekayo for our community, ukutshengisela ukuthi lathi siyabona okwenzakalayo phakathi kwethu and sifisa ukuthi isizwe sethu sonke laso sithuthuke njalo sibenefit from us.
Omunye wabatsha obekule umkhankaso ke esibhedlela sempilo ngunkosazana Vivian Moyo uchaza ngabakade bekwenza.
Besincedisa ngokutopa amaphepha, silatsha utshani, lokuklina i-kitchen. Njengabatsha besifuna ukuthi sincedise lapha emphakathini sigcine indawo yethu ihlanzekile noma besingela okuningi, but khonokho okuncane usincedisile ukuthi sihlunge esibhedlela sethu.
Okugcizelelwa nkosazana Aletha Nyathi.
Sasuka khonapho saya emawadini sabancedisa ukuklina amaward, sabe sesiyadobha amaphepha phandle around the hospital, safika sasilesha. Sasilabanye abangasiwo malunga ePhusheka labeNurses 24 engibakhumbula kuhle is Naskwa Talent, Girl Up, lamanye nje amalunga ama-church ayekhona khona lapho.
Omunye wabaphathi besibhedlela sempilo Sithuthuka Mfundo Solwane Ngwenya ubonge kakhulu usizo abaluphiwe ngabasakhulayo laba.
Awu, siyabonga kakhulu ukudinga lokho okwenziwe ngabatsha. Into enhle ejabulisayo ukuthi senze impilo kahle yabantu bethu, siyigcine sisebenze kuhle. Abatsha labo bengaze batshona besenza into lokho sokuthiwa ngama-drugs, besenza into engancediwe empilweni. So siyabonga kakhulu ukuthi nxa bethatha isikhathi bebuya bezonceda indawo lapho kulezigulane khona ezinjengesibhedlela sempilo ukuthi bakline labo kube kuhle. Siyabonga kakhulu.
Lanxa indikimba yalo nyaka kusuku lwabatsha bengiyokulwisana lezidakamizwa, abasekhulayo bephusheka Girl bathi bakubone kuqakathekile ukuthi baqhube uhlelo lokulondoloza ukuhlanzeka kwesibhedlela sempilo ngendlela kutshengisa abanye babo ukuthi kuningi ontanga abangakwenza besamelele ukuthola okokuziphilisa ulokuthatha izidakamizwa kumbe unatha utshwala. Ngimele Studio 7 igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.
Okwamanje kasizweni udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Elimelika lisola kakhulu isinqumo seziphathamandla zakwele Sudan esokukhulula umalwecatsha womhlaba wonke oqokiweyo uAbdel Rauf Abu Zayed. UAbu Zayed owagwejwa ndawonye labanye bakhe besethesa icala lokubulala inxusa yakwele Melika uJohn Granville lesizalwane sakwele Sudan uAbdel Rahman Abbas ababesebenzela inhlanganiso ye-USAID eKhartoum ngomnyaka ka-2008. UJohn Granville wayele minyaka engamashumi amathathu lantathu ebulawa ngomalwa becatsha laba ngesikhathi esenza inhlelo zentando yabaningi kanye lokubusa eze-USAID isekela isivumelwano sokuthula esagqiba impi ende phakathi kwamaqembu esizwe seSudan. U-Abdel Abbas owayele minyaka phose engamashumi amane 39 wayengomunye wamalunga awokuqala awogatsha olubona ngokupha usizo lapho kube lomonakalo olwe-USAID esabelweni seDarfur. U-Abu Zayed wetheswa icala lokuphatheka ekubulaleni laba bantu wagwetshelwa ukulengiswa. Mhlaka 23 kaZibandlela lonyaka inkantolo ephakemeyo i-Supreme Court eye-Sudan yamkhulula. Isikhulumeli sikahulumeni umnumzana Ned Price uthe inkulumo yabakwele Sudan eyokuthi umdeni wako Granville sowaxola ngamanga. Sithi uhulumende wele Sudan ngasebenzise zonke indlela zomthetho azenelisayo ukuntshintsha isinqumo sokukhulula uAbu Zayed ambophe njalo. Esipha umbiko obhaliweyo uSamantha Power isiphathamandla se-USAID uthe ukukhululwa kombulali kaJohn lo Abdel Rahman kwenziwe ngendlela engacacanga akwemukeleki njalo ucabangela ukuthi isivumelwano somnyaka ka-2020 phakathi kwele Melika lele Sudan esezicelo zomthetho sitsho ukuthi uAbu Zayed waxolelwa kungamanga njalo kuyakhohlisa. Sizaqhubekela phambili sidinga ukuziphendulela okugcweleyo njalo mina lenhlanganiso yonke e-USAID silusizi kumindeni kaJohn lo Abdel Rahman njengoba beqhubeka bekhuthazela ukubulawa kwabathandekayo babo kutsho inxusa uPower. Sizasebenzela ukuhlonipha lokukhumbula uJohn lo Abdel Rahman kanye lokuphithekela ukulungiswa bokubulawa kwabo. Sizaqhubekela phambili sizimisele ukusebenzelana lezizalwane zakwele Sudan lezifiso zazo ezelizwe elilokuthula lentando yenengi. Isikhulumeli sikahulumende omnumzana Price uthele Melika liqhubekela phambili lihlanganyela leziphathamandla zakwele Sudan ukubona kulolutho olwenziwayo ngodaba lolu olugxekayo. Ukuphepha kwezizalwane zakwele Melika kanye lezisebenzi zenxusa phetsheya kuzahlala kuqakatheke kakhulu kuhulumende wethu, kutsho umnumzana Price. Kasisoze sayekethisa. Lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile.
Was a Friday namhla sileqembu elicula igospel ele United Apostolic Combined Church Choir lihamba lengane zevangeli bephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi Seyize yaphola. Untunkamili Nkomo we Studio 7 uyalandisa.
Siphakamisa umholi waleli qembu.
Sanibonani mhlaba wonke jikelele. Igama lami nguSithandwa Inkosi Mpofu ozalwa eLupane. United Apostolic Combined Church Choir ithari ngingane zevangeli ikwaya ephuma ngaphansi kwebandla le-United. I-United Apostolic Combined Church idabuka eMbawula eselabhuni. Siqale kumnyaka ophelileyo 2022 ngoMay sarekhoda ngoSeptemba. Kuyi-albhamu yokuqala esiyenze ngeqembu lengane zevangeli kuqala.
Baba,
abangathanda ukuxhumana lani mampofu kumbe ukuthenga izalade balithola ngathi balithola njani
umculo wethu abafuna ukuthola esayithi laseZimbabwe atholakala kuGoodwin Dube inamba yakhe ithi 078-215-9541 kwabase South Africa utholakala kuThandi Nkosi noThulani inamba zikaThandi zithi 073-028-3032 eyinye ithi 078-518-1879
yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli
kubalandeli bethu sithi thina siyalibonga uxhaso lwenu kwabasixhasileyo asebelitholile i-CD kwabangakalitholi sithi tholani i-CD lisixhase njengabantwana basekhaya nathi siyazidinga izandla zenu bese sithi sisathembisa okumnandi okuningi esisazokwenza sizame nathi ukuthi sithumayele ivangeli lenkosi ngendlela esifisa ngayo ngoba amathalenti siwaphiwa ngendlela ehlukileyo bese ngithi mina siyabonga kakhulu kwabazosincedisa abazosixhasa nasebesixhasile enkosini busi
Icula igospel ele United Apostolic Combined Church Choir. Good Life Talk namhla sikhangela impi esifikise umnyaka namhla eyokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kanye lohambo lokwethekelela izwekazi le-Africa okukamongameli weMelika unkosikazi Jill Biden. Singakehlukani sihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Namhlanje impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia isifikise umnyaka. Sesiligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.